ndisi ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 20 kuLwezi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, idolobho lakobulawayo liqhubeka lisiba lenani eliphezulu lalabo abatholakala bele COVID-19.
Ukuza kwenzakala ukuthi izanika ithuba ikakhulu kwabancane labale talenta elokwenza amafilm nemidlalo ukuthi bathole ithuba lokuthi bakhulume lozulu ababone umabona kuwo. Siyatsho njalo futhi ukuthi siyathembisa ukuthi sizaba yisitiji enzaba ingxenye yokuthi sithuthukise ilizwe leZimbabwe ngokunika iloba ngubani olombono otshiyeneyo ukuthi shukelwe ebandla.
Abohlangothi lwe-Broadcasting Authority of Zimbabwe banikeza amankampani ayisithupha amalayisensi okusakaza. Ukuhlelo Woza Friday kuliviki silomculi ogxile kumdumo wengoma zedisco uPatience Masokana odabuka emangweni wePlumtree. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Idolobho lakobulawayo liqhubeka lisiba lenani eliphezulu lalabo abatholakala bele COVID-19. Sekuvele ukuba phakathi kwabangamachumi ayisithupha lanhlanu i-65 abahlolwe batholakala belegcikwane leli izolo eZimbabwe jikelele. Abangamachumi amathathu lanye babo ngabaleli dolobho, konke labane abalahlekelwe umphefumulo. Lokhu sokulethe ukukhathazeka okukhulu phakathi kwezakhamizi zaleli dolobho lengcwethi zempilakahle, ikakhulu khathesi izikolo zivuliwe lalapho imngcele ivulwa ngekhefu lekhisimusi. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
I-COVID-19 isibulele abantu abaningi emhlabeni jikelele, kodwa eZimbabwe lomkhuhlane ubusuveza ukuthi unganeno ngaphandle kweMandebeleni lapho okhanya usuqalile ukukhwaza ngolaka. Lisiyatshona ilanga layizolo kobulawayo bese kulabantu abedlula ikhulu lengxenye i-164 abagulayo ngemva kokufumanwa bele coronavirus. Leli gcikwane selibulele abangamachumi edlula ayisikhombisa 72 abagoqela abane ababhubhe izolo kusukela mhla zilitshumi ngomfumfu kusiyafika izolo. Abenhlanganiso zamakholwa esiKristu eZimbabwe Christian Alliance bazise ukuba baqoqa ukuyanikeza usizo esikolo seJohn Talak High School esingaphandle kwedolobho lakobulawayo esibhekane lohlupho lokuhlaselwa kakubi ngumkhuhlane we-COVID-19. Esikolo seJohn Talak kutholakale abantwana besikolo lababalisi abedlula ikhulu belegcikwane leli okwenze sivalwe kungabi lophumayo loba ukungena. Umfundisi wenhlanganiso yeChristian Alliance uKelvin Pofu uchasisa ngenyathelo labo lokuzama ukunceda kulolu hlupho.
Now, as we say, brothers, today we are going tomorrow. You see, that the song has been good today, that the new logistics that we are among our work. Now, I want to say that we are going tomorrow now. When I got to meet you, she became clearly, she was going to say that. That's the same thing that I was going to say that I was going to say that I was going to say that I was going to say
Unkosikazi Evidence Dube omunye wabazali olomntwana ofunda esikolo seJohn Talak Secondary School uchaza ngababhekane lakho.
COVID into ephilayo endesilayo endesihlalalayo phakathi kwethu. Lo mntwana seJohn Talak, unfortunately owamphakathi genelisanga ukuthi aphume, but abanye abatested positive bathathwa ngama-parents abo baku-quarantine besezindlini zakini. Laba abaseleyo labo umthetho uthi akumelanga baphume, kumele bahlale phakathi.
Umqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital uDokotela Solwayo Ngwenya uthi lumkhuhlane usuqalile ukubulala abantu njalo usubulala ukudlula ngesikhathi uqala. Ngakho ke uNgwenya ukuthaze abantu ukuba bangayekethisi ekulandeleni iziqondiso zokuzivikela ku-COVID-19.
Abantu ababanjwa umkhuhlane we-coronavirus subhahile khonapha kithi koBulawayo nasemathebheleleni. Yikho kade sixwayisa isikhathi eside bantu. Sesifikile isikhathi esibi kakhulu. Siyalicela ukuthi lilalele khonokho esihlala silitshela ngakho. Siyaxwayisa kakhulu mahlabezulu lingasondelelani labantu eduze liphefumulelana.
Uhulumende kanye lengcitshi zezempilakahle baveza ukukhathazeka ngokuqansa kwenani labantu ababulawa lokuhlaselwa yi-COVID-19 emhlubulweni weMandebeleni ikakhulu uBulawayo kunyanga ezimbili ezedluleyo kungazwisiseki ukuthi lokhu kubangelwa yini. Ezinye ingcwethi zezempilakahle zithi kungaba kubangelwa ikuvulwa komngcele kwele South Africa kumbe njalo leli gcikwane lilethwa ngabachapha umngcele endaweni ezingekho emthethweni. Abantu bakhuthazwa ukuqhubeka bezivikela kulo umkhuhlane bengayekethisi ekulandeleni iziqondiso ezibekwe nguhulumende labenhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba e-World Health Organization, i-WHO, ngoba awukapheli. Kunje eZimbabwe jikelele sebezinkulungwane ezedlula ezithoba munwemunye 9046 abahlolwe batholakala belegcikwane leli lokhe laqhamukayo ngombimbitho lonyaka. Abasile kulumkhuhlane sebesedlula inkulungwane ezithoba minwemibili 8195 sekubhubhe abedlula amakhulu amabili lengxenye 265. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abohlangothi olubona ngamalayisensi okusakaza elizweni olwe-Broadcasting Authority of Zimbabwe bazise ukuba sebegqibe umsebenzi wokukhangelisisa amankampani abhalele ukuthola imvumo yokusungula lo msebenzi elizweni. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuphume emhlanganweni lentathelo zindaba lamhla owenzelwe emahofisini abeZimbabwe Media Commission eHarare wokuveza abakhethwe ukuphiwa amalayisensi emisakazo kamabonakude. Elinye lamalunga ebhodi yeBuzz, umnumzana Rodney Mazeyewe, uchasisa ngabakwenzileyo.
Umsebenzi lowo sakhangela ama-applications abuyayo, sayenza lama-public inquiry. Laba abaphumelelayo yilaba abayisithupha. Sinike abayisithupha ama-license ITV. Oqala iJester Media Private Limited, trading as 3KTV. Wesibili Zimbabwe Newspapers 1980, Private Limited, trading as ZTM. Wesithathu Rusununguko Media Private Limited, trading as NRTV. Then sokubuya Acacia Media Group Private Limited, trading as Gumba TV. Westland Feto Communications Private Limited, trading as Kiona TV. Oukina Westupa Channel Zimbabwe Private Limited, trading as Channel D.
Ukomishina Qhubani Moyo isiphathamandla kwenye yala mankampani kamabona kude eyeFeto Communications wamukele ngenjabulo ukuba inkampani yakhe ibe ngeyinye yabakhethiweyo ukuphiwa ilayisensi. Umoyo veze njalo ukuba isigodlo salomsakazo weKiona TV sizaba koBulawayo loba nje bezosakaza ilizwe lonke.
Ukuza kwenzakala ukuthi izanika ithuba ikakhulu kwabancane labale talenta elokwenza amafilms lemidlalo ukuthi bathole ithuba lokuthi bakhulume lozulu ababone kumabona kude. Siyatsho njalo futhi ukuthi siyathembisa ukuthi sizaba isitiji esizaba ingxenye yokuthi sithuthukise ilizwe leZimbabwe ngokunika iloba ngubani olombono otshiyeneyo ukuthi shukelwe ebandla kuhlanganiswe ndawonye kwenzela ukuthi siphumelele
lanxa uzulu labenhlanganiso ezilwela ukuthukululwa kwamagagasi elizweni okubalisa eyeZimbabwe Association of Community Radio Stations zisithi kulinyathelo elihle lithethwe ngabeBuzz okwakuqala embaleni yelizwe, abajabuliswa yindlela ekhethwe ngayo labo abathole amalayisensi. umqondisi wezakras unkosikazi Vivian Marara Shangasha uchasisa ngabakhono nangakho
esingakuthakazeleliyo yikuthi abantu bangikhona abanikwe ama license akula diversity ekade sikhuluma ngayo okukhona yipluralities plurality okusalayo yikuthi abantu laba bazabe broadcaster i content enjani bazabe broadcaster yini i content etshiyeneyo esingayijayelanga eyenza ukuthi umuntu wonke weZimbabwe ekwanise ukuthola into emchazayo
abenhlanganiso elwela ilungelo lentatheli izindaba ezisacathulayo eye Young Journalists Association Zimbabwe labo bathi lanxa belemukela lelinyathelo elithethwe nguhulumende kabasuthiswa yindlela akhethe ngayo abaphumelele ukuthola amalayisensi isikhulumeli seyoja uLeopold Mnende uchasisa ngokungasuthiseki kwabo njengenhlanganiso
amakhampani la anikwe amalayisensi kukhanya ngamakhampani avele elamalayisensi kumbe ngawamaphepha kumbe awama-radio station besicabanga ukuthi ibhazi izafuna layo ukuthi kube lo tshintsho esikhiweni abayithi i-diversity ukuthi ama-views abe etshiyeni benike abanye labo abangela amalayisensi
abebhazi bathi amankampani ayisithupha la asetholiswe amalayisensi okusakaza kumele abe esemoyeni phakathi kwenyanga ezingaba ngumnyaka lengxenye 18 months nxa bengasungulanga umsebenzi phakathi kwaleso sikhathi belakho ukwathathelwa anikezwe abanye ngimele istudio 7 ngiseHarare ngingumavis gama
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrica okugoqela eZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC band. Nxa lifisa ukuba kwazi okunenge ngalokhu, ngenani ebelenjini beinternet. Livule ikhasi leVOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebelenjini bokuxhumana obeFacebook kuVOA Ndebele nakuTwitter kuVOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Intatheli izindaba uHopewell Chinono obotshwe kumaviki amabili edluleyo esetheswa icala lokuvimba ukuqhubeka kuhle kwezomthetho ele obstruction of justice ukhululwe ngemali yesibambiso eyebail namuhla esethula lesi sinqumo edalela umthethwandaba ophakemeyo weHigh Court. Umahluli uJustice Tawanda Chitapi uthe umanji waphazamisa ngokungakhululi uChinono womxwayise wathi angaphindi ukusebenzisa inkundla zokuxhumana ebulenjini obe-social media ukwephula umthetho. Inhlanganiso ye-African Commission on Human and People's Rights ibisilobele umongameli Emmerson Mnangagwa incwadi isola ukubotshwa kukaChinono. Umkhokheli webandla le-MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa obekudale likamahluli lapho uChinono ekhululwa uthe ukubotshwa kwakhe kuvele kutshengisa ukuthi ilungelo loluntu liyephulwa elizweni. UChinono ke wabotshwa njalo kona lo mnyaka esetheswa icala lokukhuthaza abantu ukuthi betshengisele ngodlakela. Wakhululwa ngemva kokuhlawula imali yesibambiso ebail esehlale okwenyanga elengxenye ejele. Lokhu kutsho ukuthi usezathoniswa amacala awetheswayo evela endlini yakhe. Kuyaxokozela kwelemelika kulandela ukhetho lukamongameli olusanda ukuqhutshwa okukhanya ukuba engumsekeli kamongameli uMnumzana Joseph Biden. Unqobe umongameli Donald Trump okuthiwa ufuna ukuguqula impumela yalo ngokungekho emthethweni. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba.
Okwamanje uBiden ulama electoral votes edlula amakhulu amathathu 306 kuthi uTrump ulangamakhulu amabili lamajumi amathathu lambili 232. Lokhu kutsho ukuthi uBiden usethule amavoti afunakalayo ukuze umuntu angene esikhundleni sikamongameli. Onqoba ukhetho lolu kumele athole ama-electoral votes angamakhulu amabili lasikhombisa 270. UTrump lokhu elwisa ngamandla ezabelweni ezijiyeneyo ezama ukuguqula impumelo yokhetho lolu kodwa kukhanya engani imithethwandaba yonke ithi ukhetho lwenziwa ngemfanelo. Usehambise imithethwandaba amacala afika phose amajumi amathathu kodwa kukho konke lokhu ukhephansi. Usezama ukukhulumisana labakusa izabelo abakubandla lama-Republicans ukwenzela ukuthi kudingwe abanye abantu abangavotela umongameli kuqula le electoral college. Ingxathi kwezobusazwe zithi lokhu akusoze kuguqule impumela yokhetho. Umnumzana Mike Pompeo ophethe uhlangothi olubona ngokudlelana lamanye amazwe uthi kumele kucace ukuba abantu bavote njani.
The world is watching what's taking place here. We're going to count all the votes. When the process is complete, there'll be electors selected. There's a process. The Constitution lays it out pretty
clearly. Sasizimisele ukuthi silungise konke lokho okumele sikulungise. Umhlaba wonke ubukele. Kodwa ke nxa sikhangela izokhetho sibili kuzaba lama electors phela azabuya ayenze okumele akwenze. Elandele isekelo sombuso welizwe. Ngakho ke sizimisele uzangena esikhundleni ozangena.
The government, the United States government, will continue to perform its national security function as we go forward.
UBiden uthi kuyamkhathaza kakhulu ukuthi uTrump labanye bakhe bamvimbela ukuba aqale ukulungiselela ukungena esikhundleni sikamongameli. UTrump uthi asingafiki isikhathi sokuthi uBiden enze lokhu loba kusobala ukuba umnqobile kukhetho. Abalandela okwenzakalayo abaguqela umnumzana Hloniphani Nkomo isizalwane seZimbabwe bathi luqutshwe ngemfanelo ukhetho lweMelika.
Lube lukhetho lube luhle kakhulu esayidini yami njengoba ngingumuntu obesupporta kakhulu amademocrats. Amademocrats ngisupporta kakhulu laphayana uJoe Biden ukuthi abe ngumongameli. So kwanjabulisa kakhulu mina ukuthi avotelwe abe umongameli. Kuzokunzisa ubuhlungu nje ukuthi njengamanje mathi sibheke uTrump elokhu engavumi ukuthi udliwe. Yikho lokho osokusimangaza kakhulu ukuthi ilizwe linjenge-America kuyilona elikade sibhekele kulo kakhulu njenge-democracy. So mase yenza kanje uTrump nami ngiphelelwa ngamandla.
Esinye njalo isizalwane sakwele Zimbabwe umnumzana Banda Moyo uthi kumele onqotshiweyo avume.
Abaholi kabafunde ukuthi ungadliwa udliwe. Fana lebhora or iboxer. Yonke imidlalo, imidlalo lo ungadliwa udliwe. Ungadliwa udliwe kadede, uDonald kadede.
Odabuka eZimbabwe ohlala kule Melika, umnumzana Mbusani Mbusontini uthi loba uTrump evimba kangaka, uBiden uzangena esikhundleni sikamongameli ngozibandlela.
UTrump vele akusela into angayenza ngoba sesibonile vele ukuthi ama-court cases akamaningi aselahliwe. I think asekwenza kathesi ukuthi usefuna ukujikela udaka ikakhulu endabeni ze-security le-foreign policy.
Kumavoti kaZulu uBiden usethole afika phose izigidi ezingamajumi ayisitshiyangalombili 79.7 million kuthi uTrump ulamavoti afika phose izigidi ezingamajumi ayisikhombisa lanhlanu 74 million. Amavoti kaZulu kawasetshenziswa ukukhetha umongameli njengoba kusetshenziswa ama-electoral votes ezabelweni ezijiyeneyo. Amavoti kaZulu kawasetshenziswa ukukhetha umongameli njengoba kusetshenziswa ama-electoral votes ezabelo. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingoGibbs Dube.
Live Talk namhlanje kuhlelo sikhangela ukuqonga kwenani lasebetholakale bele COVID-19 emhlakabeni jikelele okugoqela eZimbabwe kanye lengxabangxoza eqhubeka iseMelika ngemva kokhetho. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Inhlangothi ezehlukeneyo zenhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba e-United Nations zithi sezilungiselela ukubuthanisa uncedo lokuphathisa abantu bakwele Ethiopia ababalekela impi yomdeni esigabeni se-Tigray bengena kwele Sudan. Kubikwa kungaba leziphephele ezizinkulungwane ezedlula ezingamashumi amathathu lantathu 33,000. Kubikwa njalo kulabantu abazinkulungwane eziphakathi kwezine lezinhlanu 4,000 to 5,000 abangena kwele Sudan bevela kwele Ethiopia ngelanga. Ukuthi yabe inkampani elungisa imithi yakwele Melika e-Pfizer sebecela uhulumende weMelika ukubana abavumele ukuqala ukusetshenziswa komuthi wokuvikela i-COVID-19 owe-vaccine kusukela ngenyanga ezayo. Sizigqiba lapha ke indaba ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Inhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions ithi impilo ilokhu isiba lukhuni ngamandla kulabo abazama ukuziphilisa ngokusungula amabhizinisi amancinyane kanye lakulabo abasebenzayo ngenxa yomnotho welizwe ongamanga kuhle. Lokhu kwenzakala inhlanganiso yezimstats esithi imali edingakalayo ukuphilisa imuli eyodwa ngenyanga isifike kumadola eZimbabwe afika phose inkulungwane ezingamachumi amabili, 18,750, ngenyanga edluleyo. Sixoxele umnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso yeZCTU, njalo engumgcini sihlalo webulawayo Progressive Residents Association, ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Sesiphadla phakathi kukanovemba zatholi emafigazana lakho singangena ezitolo udingisise impahla ngempahla lezi sizidinga esithi ngama-basics uzananzeleli enali imali vele isiwile isikhwele yaphezulu ngathi engasesikuma-19 or so. Kodwa okususizi ukuthi nxa ususiya kuzisebenzi le imali abayitholi sikhuluma kanje kathesi balutshwana abafika kuleyo mali abaningi vele babelow 10,000. Uyathola abantu bekuma-basic abama-2,000 bekuma-basic ama-3,000 sokufaka le imali yokuboleke engaqedakaliyo ama-allowance angavuke ekhitshwe lobanini. Abantu abaningi eZimbabwe kathesi zisebenzi zeZimbabwe ziphila kabuhlungu ziphila kanzima kule stress esikhona kakhulu ebantwini nxa ukuthi abantu abasenelisi ukuphila.
Sesikhangela izisebenzi-ke njengenhlanganiso yeZTPU kuyini elikubonayo khona ngapho esigabeni sakho?
Okulusizi ukuthi abantu abaningi bavele abasebenzi. Abantu abasebenzayo balutshwana leyo mali abangayiholiyo futhi. Abantu abasebenzayo is just slightly below 10%. E90% abantu abasebenzi. Abantu baza kumele baziphandele sithi informal trading ukuthi abantu bezama ukuzincedisa apha laphayana. Kodwa ngenxa yomumo we-coronavirus yakwazi ukuthi abantu baye kwavala izinto bangaoperate. Nakathesi abantu baloyo bengasebenzi ngendlela yakhona. Abaningi vele sebesehluleka lokuthi baqalisana namabhizinisi amancane. Bathola abantu behelile emgwaqweni bonke bezama ukuthengisa amatamatisi. Ngubani ozakuthengela? Bathola abantu begcwele bethengisa impahla lezi ezindala lezi. Ngubani ozazithenga vele la engela imali yokuhola? Abantu kade eZimbabwe imali asebeyifuna kuphela ukuthi hayi, enale encane ayitholayo azama ukuyadinga impuphu edinga labantu bakhe. Kwenzela ukuthi abe sidlitshwa nxa singela sithebo ekuseni ngxenye azama ukuyitshaya iporridge, azama ukuthenga ukuyijikela okuncane kuphonge ufaka khonaphana. Yimpilo yabantu and sokuyisikhathi sokuthi sibili uhulumende abone ngenzani. Thina nje ezethithi asicacile into esiyifisayo ngenxa yokuthi yananzela ukuthi inflation imqansi siyaphezulu everest. So uhulumende kabuyele akazame sibili ukucabangisa ukuthi abantu babuyele bayehola ngemali yemzini i-US dollar. Nxa kusehlula lokho avumele ukuthi abuyele kuyenani umnyaka yabo-2014 kuyebona athi beyohola malini abantu imali yani ibisiguqulwa ifakwa ngapha kwi-equivalent. Nxa ukuthi iyatshintsha every month ayitshintshwe every month. Nxa ukuthi umeyohola 520 siguqule nganali rate esetshenziswa athi RBZ. So thina nje ezeCTU sithi hayi bo asibuyeleni ku-forex. Nxa kungenjalo imali ayiguqulwe abantu bahola ukuthiwa yi-equivalent to US dollar ibitshintsha ngenyanga ngenyanga kusiya ngokuthi umuma wakhona uthini.
Lowo ngumnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso yeZCTU, njalo engumgcini sihlalo webulawayo Progressive Residents Association, ubekhuluma ecingweni ekobulawayo. Uhulumende uthi usesungule inhlelo ezimbala athi ngezokuvuselela umnotho welizwe. Ukuzaqhutshwa umbuthwano wokufundisa izakhamizi zenkayi South imisebenzi yezandla kusasa efana lokupheka isepa yokugeza lamafutha okugcoba. Umbuthano lo uzakwenzela eVova Business Center. Umqoqi walolu hlelo umnumzana Thabani Monsaka uthi uzaqhuba izifundo lezi kungelambadalo. Uthi ufuna abantu abaningi babekwazi ukuzenzela imisebenzi yezandla ukuze bathole indlela zokuziphilisa njengoba imisebenzi isilela elizweni. Asizweni ingxoxo ayiqhube elontungameli Nkomo.
Mathi nothi ngeyethu yithi okufanele siyithuthukise. Ngiyabe ngikhona ngeSaturday ngale eNkayi South kuward 25 mhla ka 21 November ngeSaturday eVova Business Center. I-agenda yami ngifuna ukulontsha ama-projects in making green bars, petroleum jelly, washing powder and lotions. Lamanye ama-income generating projects. Ngithi bantu bakithi buyani ngobuningi njalo kulabo abalalele iStudio 7 asinuseni bonke obaba, omama, labatsha abalesifiso sokuthi sizobonisana ngenhlelo zokuthuthukisa isigaba sakithi. Njalo ngakhohlwa imiganu lenkomitsho.
Kuyini okwenze wabona kufanele ukuthi uqhube uhlelo olunje khona ngapho enkaya?
Kungumusa wami lothando ukubona abanye bami besenza okungabaphilisa.
Umnumzana Thabani Musaka ngumqondisi wohlelo lokufundisa uzulu wenkayi South imisebenzi yezandla oluzaqhutshelwa eVova Business Center kusasa. Woza Friday kuliviki silomculi ogxile kumdumo wengoma zedisco uPatience Masokana odabuka emangweni wePlumtree. Asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Abaculi abaningi abadabuka emahoni wePlumtree badume ngokucula umdumo wechibilika kumbe irumba okungumculo ogijimayo. Kodwa namhlanje silo mculi wedisco ngenawo bingelele abalaleli intombi yakithi.
Ulubanani obulisa ngothando nguPatience Masokana owazalelwa ePlumtree eShehanga, wafunda iprimary level yakhe eShehanga Primary School, isecondary yakhe Sithole Secondary School eMpophoma. Ngabuya ngaqedelela isecondary level yami ekuphakameni secondary school eLupane eDongamuzi. Ukucula ngiqale ngo-2016 as a backing vocalist.
Patience usebenze kakhulu encedisa abaculi abaningi engovumelayo kumculo yabo nxa besenza imicimbi. Naye-ke sezimele yedwa okwamanje.
Ngo-2018 ngaqala eyami i-albhamu enesihloko esithi Wulili Mamangwe, ngizibiza ngoPatience Masokana njalo nasemculweni. I-albhamu iphume last year, ngisane-albhamu eyodwa.
Upheshi njengentombazana esikhrangeni kalandelanga inengi lakibo elicula irumba kumbe ichibilika, kodwa ukhethe ukungena kumdubo we-disco.
Konke lokucula kusukela ekuthandeni u-the late Mr. Denchanda no-the late Queen usis Patricia Majalisa engabamamela at an early age. Ngase ngikhetha i-disco ngoba lo mculo ungumthobanhliziyo phela kodabukile, kojabulile, uletha imofaya njalo awugugi lo mculo wakithi, kuguga umuntu nembabada. Abantu baye bawuthakazelela umculo wami ngoba nje uvuselela leyo vibe yakudala.
Kuzokele ntombi, phosela izwi kubalaleli utsho lokuthi bangakuthola ngani.
Thando kubantu nesupporting ngayijabulela ngoba izowenza umehluko empilweni yami yomculo. Ngitholakala ku-Instagram as uPatience Masokana, naku-Facebook Patience Masokana, naku-WhatsApp +27833809297 +27833809297.
Patience Masokana uthi kabuyele emuva kwezomculo njalo ufuna ukuba indlovukazi eZimbabwe kwezomculo wedisco, aphakamise umango adabuka kuwe Plumtree. Ngiye besilaye kuhlelo Woza Friday. Kwazo Patience, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Wakala wase wasa.
Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Idolobho lakoBulawayo liqhubeka lisiba lenani eliphezulu lalabo abatholakala bele COVID-19. Hayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga ngisithi libe lempela sonto enhle.